Thina sithi uMnumzane Mkhwanazi Ramba utshengisa nje okusegcekeni nje ukuthi kakwazi umsebenzi wakhe nje ukhonza ukukhuluma ngayo yaziyo le nto ayikhulumayo. Ngoba nxa isizalo yaseZimbabwe singaswelakala kumele uhulumende ekhokhelwa kumgabe adidizele ukumdinga ukuthi ngaphi. Senxa umgabe engadidizeli engamdingi engafaki ipressure emapholiseni kutho ukuthi uyabe engayenzi umsebenzi wakhe ayiyo akumele awuyenze nxa yisofi. Utsharamba kayazi into ayikhulumayo uyawumana.
Kodwa omunye ngathi imthethwandaba iyagcizelela ukuthi adingisiswe uMnumzana Tsamara njalo lamapholisa engabe emdinga.
Yabonani umthethwandaba watsho ukuthi kumele amapholisa edinge ebuye lama-reports every week bereporta ukuthi i-progress ihamba kanjani. So uma amapholisa engayenzi lokho kwakhulunywa ngumthethwandaba kutho ukuthi bayadelela umthethwandaba. Senxa bedelela umthethwandaba ngubani omunye umuntu ongabatshela ukuthi balalele ukukhulunywa ngumthethwandaba nxa amapholisa edelela umthethwandaba. Siyabe sengifuna umuntu okuthiwa ngumgabe ngoba vele into nje ukuthi zenzekayo lapha eZimbabwe ngumgabe. Umgabe engakhuluma ukuthi mapholisa yenzani lokho okukhulunywa ngumthethwandaba amapholisa ayamdinga and ayaletha ama-reports ezinye.
Uthe lina alidinwanga ngokutshona likhumbuza abantu ngoMnumzana Tsamara. Kuyini elikwenzileyo lamuhla?
Okwanamuhla nje senze okuyi-class demo kwethu okuncane nje ngokulutshwane kwethu ade sibuye silama-placards ethu ngesikhathi se-lunch hour. Sithaya impembe zethu sibiza sibhalisetha amaphephethu ade bhaleke ukuthi lulekutele itayizamara. Njengoba sekuyinjayelo yethu yokuthi kumele vele sikhumbuze abantu langalinye ngalinye.